exoxa le-Studio 7, uMnumzana Qobo Mayisa, omunye wabaqoqela umhlangano, uthe impumela yomhlangano lo yikuthi abantu beMathebeleland bafuna kube lo mbuso wezabelo i-devolution, okungabangela ukuthi ubandlululo lwabantu beMathebeleland luphele.
Kufanele kube nalokhu nesithi yi-social inclusion and equalization. Abantu beMathebeleland siyazi ukuthi basisikele eceleni, bahlala besicema ezintweni zezwe. Bathi kufanele silingane sonke emini, ilizwe lonke sifanane, siphiwe imfanelo, isapoti yonke evela kuhulumende ngendlela efaneleyo.
UMayisa ugcizelele wathi kumele udaba lokuxolelana lokukhumisana umlotha lukhangelwe ukuze udaba lwe-ground luphele emlonyeni wabantu, njalo kulungiswe ezomnotho, amakampani avalwayo avulwe.
Indaba esegudini lapho Mathebeleland siyazi sonke yindaba ye-national healing and reconciliation. Kufanele kube ne-program ezavumela ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo. Umsebenzi wayo nokupholisa izilonda zalezi zabantu abalimazwa yinto ezimbangazo.
UMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, olwela amalungelo oluntu engoweGwanda, uthi umhlangano lo wawuhlanganise amabandla lenhlanganiso ezizimeleyo, njalo sokuzabhalwa iphepha elilembono yabantu bonke elizahanjiswa kuhulumende lenhlanganiso ezifana le-SADC le-AU.
Sihlangene siyiMathebeleland zamagama zesimo lamaningi kwahamba kuhle siyibhimede ama-resolutions okuthi yonke imbono yafakwa ngabantu emhlanganweni lapha yasayithatha sayibhala phansi. Njengoba injalo sesizabhala iphepha elimele imbono yabantu beMathebeleland jikelele, sesizayidlulisela phambili iyofika kumongameli welizwe lawomanye ama-organizations.
Omunye wabantu abakade besemhlanganweni uNkosikazi Thobekile Moyo oweMatopo uthi ukhangele ukuthi uhulumende omusha alungisise kakhulu ezomnotho ukuze uZulu weMathebeleland athole imisebenzi.
Mina ebengukhangelele ukuthi uhulumende asivulele amakampani lathi sikwanise ukusebenza, ngoba bengikhangela ukuthi ngesikhathi seGugurawundi sasuka sayahlala emakhaya. Ngakho emakhaya kwangikhona kuhlaleyi, akula msebenzi, abantwana baya befuna ukuthi baye esikolo. Kodwa sifisa sibe ukuthi njengoba umuntu angagweqala, so aqalise kuhle lathi asikhangelele eMathebeleland asivulele ama-industry.
Kumaviki amabili adluleyo kube lomunye umhlangano kaZulu eHarare ofana lalo, kodwa uhlaziye izifiso zikaZulu welizwe jikelele afisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa azikhangele. Izifiso lezi zihanjiswe e-ofisini kaMongameli Mnangagwa kuviki edluleyo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.